ukuqala ngizwa kutshela ukuthi ubaba uChangrai engakabhubhi wasibiza wathi kungcono ukuthi sincintine sihlangene. Nxa sihlangene silo msoco, ngoba nxa sidividene kasiqhubeki siwina election. Watsho ukuthi kuyamcolula ngoba izikhathi eziningi sinasihlala siwina siye eParliament yena engekho njengopresident. So wathi kumele sihlangane. Ekuhlanganeni kwethu sasesigabelana ukuthi laba abebandlelinje bazathatha amasithi angaka lalaba angaka, konke lokhu sakuvumelana. Sasesikhetha njalo futhi abazamela izigaba lezo ama-parliamentary seat. Mina ngingomunye wakhona njengoba bengivele ngiseParliament, kwakuvunyelwana ukuthi siyaqala ngalaba bade beseParliament. Yikho-ke iphumo labayinika iPDP ngoba mina kade ngiseParliament. Kodwa sithe sesinanzelela nxa sasiqhubeka senza ama-rallies ethu abemakhulu kakhulu asekhuthaza abehlangothi elikhokhelwa ngubaba uChamisa, wasebona kungcono ukuthi azimele yedwa, kasasidingi. Yikho-ke engasasidingi njalo kasasidingi ngisho noma isithi eyodwa. Lokho ukwenze sokusele nje 2 days ukuthi singene kunomission court. Basebekhuthaza-ke omunye lo engangisebenza la ehofisini yami ngiseParliament engu-parliamentary assistant ukuthi lawe engincintisa ukuthi uyangincintisa nalo mhlanga. Yikho nje ubona kuma-primary bazenzela bodwa, nami ngingekho bangitshela ukuthi sengilusile, kanti yinto nje eyayisiplanwe kudala. Yikho-ke sesihlangana sesazisa lapho sokukhanya ukuthi akasithi masithi sokusele 2 days ye-nomination court. Ngananzelela ukuthi elami ibizo lalo likhona, elalo la unkazana lalo likhona, and bazimisele ukuwasayina womabili ukuthi sihambe sonke siyiphathi inye siyencedisa sinjalo. Yikho-ke ngokubona kwami ngingase nginanzelela ukuthi kuyayangisa lokhu ukuthi siyiphathi inye siyihamba sibabili. Yikho-ke ngase ngikhipha-ke elami iphephudayi kangikhubeke lowo ezilungu eyamela iphathi. Kodwa okundanisileyo enomination court ngithe ngiyangena ngabona futhi abaningi futhi basayinelwe i-same party MPC alliance, basayinelwe ukuthi bonke bancinise nga-2 nga-2, okuyikho kwakusolwe nguChangrai ukuthi kuyadivide ama-votes. Manje-ke khathesi bakwenze kuyesi-ke ngoba ama-votes adividwa nabakhokheli bethu besayinela amakadeli ukuthi ame nga-2-2, okuyukuthi kwese sikhathi nasokusidanisa ukuthi bazimisele ukunqoba kumbe bafuna nje ukuthi ibandla lezano lisigabhele. Yikho-ke ngibona ukuthi hhayi, yekela uthuli mbambe lapho luthe luzanyikama khona lathi lapho esizabona ukuthi senze njani. Kodwa ukusuka ku-MPC alliance kasisuki, siyafela khona. Sesifana nje lo mfazi ukuthi hhayi, ngihlalele abantu abantu, thina asiyihlaleli ngoba MPC alliance ngeyethu. Whether ngiseParliament kumbe kangikho eParliament, yinto yethu esayitshelwa ngubaba uChangrai.
Manje kwezinye izigaba zelizwe liphiwe yini izihlalo njengebandla?
Bekungasaphiwa laphana, besekuthathelwana. Ngakuyukuphiwa besingasoze siphiwe lutho, ngokuya kunazelela ukuthi labo futhi ukhangele eBlawe South bona bebodwa be-MDCT, basinda be-MDCT ababili. Okutshengisa ukuthi vele thina sicale ingikuliwa, ngoba nxa kunganjalo ade bezakhetha oyedwa wakhona. Uzananzelela futhi eSiza North ngenxa yokulwisana okube khona, isikhathi size saphela. Ngiyakutshela besilala ngama-1-2 kulwisana, kwehluleka nje ukuthi umuntu esuke eHarare enjani. Efield Garden izami yazingenika thina singekho, lamakhansili indawo eziningi ematopu bangenile nje, thina lokhu esinjani sigqukagqukana. Kudanisile kakhulu ngoba ungakhangela omunye adekela ukuthi kansila u-Edwin wephathi yethu ugijime ngemota elanda i-signature emaswingo. Emaswingo khona i-signature besizisayinela thina ngezindlela zonke. Omunye unanzela ukuthi ade sayine abakubulawa ngogabhuza osebhinza, omunye esemaswingo. So ukuthi usuke ebhinza uyesayinela i-signature yodwa, uphinde usuke lapho uye emaswingo ufice ikhothi sivaliwe. I-example e-right ngosani phiri. Usani phiri ungene ngama-6 sokuvaliwe, wavalelwa phandle ezama nje ukudinga isignisha ukuthi asayineke. So naye usele phandle, kube nzima sibili. Kodwa akasisuki kule indawo ngoba yikho sesifana nje nabezano abathi unkomo wabajiya kuzami lanxa nje zizule. Phela kuleyi kasisuki, siyafela khona.
Uphulu-ke yena ungenile?
Ungenile, kodwa ungene nzima ngoba beseke bazama sibili ukuthi hhayi, ama-seated kufanele anikwe labo abakuthiwa i-patriotic front le ikhokhelwa ngumdingili. Kodwa kuyazi kunzima lapha ngoba phela izano kayela support koBulawayo. Kodwa indayi bayatholile sibili, uBiata Nyampinga nguye ngikwazi ukuthi waye ekuzano ufe usilile sibili, ungenile under MPC alliance. Labaningi nje ama-MPA engikwaziwaye ekuzano bangenile nje kalula-ke labo-ke basayinele kalula.